Leli nani lingaphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lelanyakenye lapho kwahlohlwa khona amagoli angamashumi amabili lambili 22 ngeviki lakuqala lemidlalo ye-PSL. Ngeviki lakuqala nyakenye akula midlalo ephele kungahlohlwananga, kodwa lo nyaka imidlalo emine iphele zingijikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Nyakenye kule qembu elilodwa elinqobe ngemva kokuhlohla kanye kusithi amanye ayehlohla kabili loba kathathu, njalo akula qembu elahlohla ukwedlula kathathu. Lo nyaka-ke kube lamaqembu amathathu anqobe nge-1 kanya, njalo lawa ngabalisa ele-ZPC Kariba lona elitshayele Haomai ngomgqibelo, elengezi Platinum elitshayele Black Rhinos ngomgqibelo njalo, kanye lele-FC Platinum elinqobe le-Dynamos ngesonto. Abe mabili kuphela amaqembu anqobe ngemiklomelo emibili kusiya phezulu, njalo lawa ngabalisa ele-Highlanders lona elitshayele Bulawayo City nge-2-0 ngesonto, kanye lele-Chicken Inn elibhaxabule le-Bantu Rovers nge-5 kanya ngomgqibelo. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leqembu Highlanders, umqeqeshi weBulawayo City uMandla Mpofu uthe akulahlwambeleko ngokufelwa, njalo bakhangelele ukudlala kuhle kumidlalo yabo elandelayo.
Kodwa sidlale kuhle kunganani nje siwasiselile amapoint esiwafuna, sidlale kuhle njengeteam kubatheni siya phambili, bona sizalungisa bathengithi. Hayi, abafana bangelile badlala, bona ngathi bonke bayenzekuhle kweli kuda nje asatholanga amapoint a-3, but sizalungisisa siya eteam.
Iqembu le-Chicken Inn yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngoba lihlohle kahlanu, ukuthi ngemva kwalo kule qembu le-Highlanders lona elihlohle kabili. Endaweni yesithathu kulamaqembu amathathu alingene ngemiklomelo langamagoli, njalo la ngabalisa elenkezi Platinum Stars, ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Kusukela kundawo yesithupha kusiya kundawo ye-13 kuhlezi amaqembu alomklomelo owodwa ngemva kokuba ngutshikilobhanqa emidlalweni abephatheke kiyo. Lawa maqembu ngabalisa ele-Capes United, ele-Shabani Mine, ele-Chapungu, ele-Triangle, ele-Harare City, ele-Yada, ele-Cholocholo kanye lele-Wange. Amaqembu angakatholi ngitsho lodwa umklomelo ngabalisa ele-Black Rhinos, ele-Dynamos kanye lele-Haomine, wona ahlohlwe kanye, kuthi elisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngele-Bulawayo City elihlohlwe kabili. Iqembu elijeke amanye engalaneni ngele-Bantu Rovers lona elihlohlwe kahlanu. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.